Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka-17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Iqula lamazwe aphetsheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edlileyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende we-ZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lo ngikudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo nokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Ngiyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapila usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's actions, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuthoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloku kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, uMnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu, lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni i-strong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty ye-TCC. Because since Emmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla ngimele i-Studio 7 ngiseHarare nginodolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethule umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelungelo lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla lethupu silithi uMasaya uthunje wabulawa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Banengi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana nesedluleyo futhi bagoqela omela abasakhulayo ephalamende uMnumzana Thakudzwa Ngadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 ucoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Efi Dlelancube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu betshaya abantu belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lo lwesibonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 1982, 1983 bekuqhubeka kulodlamkela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela namhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu isho ukuthi bani yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaza amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani. Lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko. Ngale ndlela abasebenza ngayo bengathi babamba ilahle elithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lombiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo.
And lacked a level playing field, which was compounded by dilution.
UCastillo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi likhomishini isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kukhulunywa besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile, so hayi akulanto embi ngeripoti, ivele isobala lathi sinje sivele sikwesikhayele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi la ma-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation wona la afakiwe asebenze ngawo siqhubekele phambili njengelizwe.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not well back because they're just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucebisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba lempi sibulalise abantu abaningi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye ama-bodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi ama-bodies anjengalawo besikhanuma kusuka lezinto enjengalezi ezingathesheldisa amalawulo kuze lendlela okubana bancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-super powers anjengabo-America kukhanya ngathi abathethezele empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti nxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi omi-infrastructure kuphela nya asikuzwisisi. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha ama-bodies nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations abakhanye ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel lokudiwe chama-missile khona bana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sohle sibona ukuthi bona bahamba ne-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinya ngoba leya nini into ingayingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sidinwa futhi kwenye-world war yesikhathi ngayingabanjwanga kuhle ngoba kungeza amasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bahagena bejoyina khona bani sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisise impi le imise ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngatho ngathi silengathi esisebenza lapho sizigayeke ngazethu lisimthini laba-United Nations bonabo. Into phela engasedela into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthilili kubizwane kukhulumiswane. Kanti yona nje yindlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempiyana asibone kulunga and nabele kube cikakeke kuza hhayi sibona kungene impi esikhathi. So-ke kungcono basiyakunanzelele ngoba kuyaita kuthiwakathi abanenzakala amacala and futhi not only that singakhona bethi impiyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezinye ezingena khona ba ezinganceda abantu abadurelayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamizi abadisase siwabonayo kodwa kugiza kudlalisa imali kudibana nembobo udala ama-missile kudikile izinto kudlala impahla andizona impahla futhi izafundisa impile isipheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imisha impilo yala abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Siza kanjalo nokudla ezimulini okuzavele e-GLB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabuyabeka izihlobo zethu.
Umnumzana kuza namhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala nemuli ezilahlekelweyo.
Bafowethu abasebenza labo bonke ngoba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizothawula kulama accident fund wamanye amazwe isifiso ukuthi ma ungabe unjengaloku lathi sikuthole kwi-service nyani unjengaloku.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sikwizingabosabomalayitsha ikakhulukazi bafolisi layitshe labo chief odlozi udlozi umehloli ugilbert umkharati unyoni ontuthuko ochief o-epson utobias kubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa kubuhlungu okwenzakeleyo lazishi njalo isikhaya ukuthi bacebe ekulungiseleni imigwaqo amagodi is too much.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezithiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheater bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike kobulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kuyiphi and mina by then lami ngangisasekuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-2 years ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to abantanjabo uRaman but waya and then uRaman wagcina is a coacher iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacher iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina sengiwe-head coach but mina loRaman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke uCapes United ngo-2002 ngingakayi eGerman ngamjiya mina secoacha uCapes yaseGerman but sasilokho sizwanana and secoach imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona uRaman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi igovernment ayingenele yathi izancedisa ukubeka and i-funeral whatever what they're doing so khonokhana lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona ijeni uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa isenza konke lokhu thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantuanyaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzina ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula ekobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Ikolapa inga chola kona ii kamalona leri songa kukon wichi ingono mkubegele pambili ngani mistigo ela lupusha mbabami omsebezo usenzo mbabami ukale ni vele sinsi into ya kona ise kazi mina bengijala ii bola imbali yami from junior level up to the Premier League civil university bengijala ii bola a professional footballer civil.
Where's the Charles? Who's Simon? Where's the Rainbow? Yesterday, Umahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasuke isikhathi lapho ubabami eseshona khona. Ashona khona. Yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlalade amabili. Then idlalade ekade ngililontsha ngoMgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings.
The
inspiration in me is to Baba Wami, the late legendary founder, member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Then every 7 days, Wami says, I'm going to be in the Sabbathon, which I have a chance of getting a one together in my instrumental. Then I send one which is into me, even into extra life. Man, I'm the music that will last, music that will last forever, like of Afro Jail. Music and videos, one can get on YouTube, Ukona, I'm a social media in his army, who Instagram is Charles Mahlaba Banda, who Twitter is Charles Mahlaba Banda, again, Facebook is Charles Mahlaba Banda, YouTube is just search Mahlaba.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.